siyalambulela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Magodo ngamahlango isiphatha amandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana Women of Zimbabwe Arise. Iwoza isicobongula ezomnotho welizwe siyakwamukela kuhle.
Ngiyabonga. Oqala ukuthi thola imali yona ebhanga uyisebenzise ezeyayikhokhesha kumbe yaswayipha imali ukuthi uyibambe ngesandla kuyahlupha noma ukuthi uthenga umthanyelo nje phandle abayilayo vele ku-ecokhesha banutshwane ngoba imisebenzi kayikho. Sikhuluma nje ngakho namhlanje kuseni siyabona omakhosikazi siphokisana eBotswana kumbe South Africa into ongayithenga ngabo-R30 ngapha uyabuyithenga ngabo-$15 $14 ama-standard pads e-South Africa uyakwazi ukuthi uwathenga ngabo-R19 siyakuthi wena ufuna i-quality engakanani lapha uzoyithole i-cheapest uyayithola ngabo-$4 siyakhona. So sikhangela into ama-basic things anjengoba cooking oil abanjengorayisi ompuphu kongekho lokho ungani i-US dollar sayazi ukuthi yes dollar sesiyithendile sesiyiravazile yaba yafanana le-bond now into yangkhona i-$20 bazatshethi ngebhondi $25 ibhondi belingena kwathiwa liyafanana le-US kodwa hayi nxa besinzenjalo bakushethi ngoba ngifuna iyawoda out of the country ibhondi layiphumela ezweni isikweleti abantu kuyeshuleka abalesikweleti esikole ngoba ngakhangela isekelo sombuso welizwe sithi bona imfundo kumele ngarara i-eze ngalaphansi i-basic education kodwa abazali bayakhe bezeqhubela phambili befondoka ezindlini imanta nje lapho amaloja axoshwa uzothaa ufile 7 months angabhadali asuke umnikazi wendle ekhisikweleti aye kwendawo isiphithiphithi.
Awuzange kube lobubelo lokhu ekwangena uhulumente kamongameli Mnangagwa njalo lile themba yini kula amanye amabandla ezombusazwe?
Angibaboni leguqula umnotho welizwe. Silathemba kuMnangagwa, silathemba ngoma-opposition akhona. Kathi sibonke basevalweni ungakhangela kathi uhulumende khona la usevalweni ngoba sekule-opposition ukuthi inzani kuphela. Bayahluthulekana sebefokhase kakhulu ngibona ukuthi kathi vele kwenzakalani. Bagcina izikhuni zabo. Ukhangele i-opposition ngapha layo iyagijime iyala kubonakali bayatshayana. Kunje lathi njengangenhlanganiso sidala ukukhuthaza abantu ukuthi ilungelo lokuvota bese futhi ngingavota kuyadala mehluko bani uyehluleka lokuthi la ukumtshengisa ukuthi hhayi kulo mehluko lo. So i-voter apart izaba khona kakhulukazi elizweni wathi kungena uhulumende lo egcotshwa wakhuluma i-language esizisa yamalungelo oluntu kodwa simangele ngeviki 2 weeks ago sibona njengenhlanganiso ewoza umkhokheli wethu umqondisi wethu u-Eden Williams ekuthiwa i-summons elekhesi ka-2016 iviki yonke lekhe besigijimela ecourt izolo sithone ecourt kodwa ngananzelela charge eyahamba yafika e-constitutional court. I-constitutional court yarithona lelungele lokutshengisela lokwenza konke ama-presidents lawo ama-cases lawo. So besizibuza izolo sithi kathi sokusenzakalani nxa sesizaphikisa umthethandaba ongunomkhulu u-Jane wayeboshe ela-other 10 members kodwa bamisa laba necinaba basamonanga basamona yena. So siyakunanzelela ukuthi ngawubuya i-elections ngiyakhangela ngo-2008 ngifesa ama-elections ngaboshwa ngavalele ejele nge-17 others kwathiwa ukuba kwethu ngaphandle kuyaphamba nsizokhetho ngoba sikhuluma kakhulu siyavula abantu that was ngo-2013 again ngama-elections ngangu-situation room ngizosendizozothatha imidalomo umonakalo ngaphi ngaphi ngathiwenywa ngasekhothi. So ngesikhathi sama-elections khanya njenge-wards kumele zibe sisemakhothi esona isikhathi ukuze abezombusazi bagcine abantu akhuluma amanga bavayolethe abantu ngilaloyeto ovula umlomo and ubuhlungu kathi sikuthi ona ngathangela lamanye amazwe nxa ekhangele ezimbabwe balokhu bekhuma ngokuthi kulo change kube iy'nguquko yinto esahlala sikhala ngayo njengewoza ukuthi iy'nguquko is not about removing Robert Gabriel Mugabe, it's about removing the entire system that is in place ukuze abantu babe loku-enjoy amalungelo abo sibili.
Kukhona yini elikwenzayo ukuthi litshengisele uhulumende ukuthi kunenge okukhathaza abantu, kunenge okukhathaza abesifazane?
Ya, kunenge kakhulu esikuqoqayo kathi sisayenza lokho nokuthi compile sikhangele kulo luhlu lwezemfundo, kule luhlu lwamalungelo, kule luhlu lokungasebenzi komthetho. Nezinto nje esizathi ukuthi mase sithi sibhoboka emgwaqweni, sibhoboke ngakho emalangeni nje amadizayini kukhona okunye ukungasebenzi kuhle komthetho esifuna ukuthi singene ngakho.
Leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosazana Magodo ngamahlango isiphathamandla senhlanganiso yeWoza. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.